Ukubulawayo kubikwaso kuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Udaba lwamafutha seluqalile futhi especially idiesel. Ngoba kusela izolo ngakhangela umumo wabantu abafana ukufuna ukugada baswela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona, kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuswelakala kwe-diesel. Uzabona labo abamakhombi sebekhweza from dollar akadigazethiwe sebesiya ku-dollar 50. Yoni petro ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo, kodwa kwamanye ukuminyi okumini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho kule few yepetro khona. Ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi, ngoba ukuthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuzakuba sokutholakala ifyo yonke ipetroli edizili kakuhle, kodwa kakukabi njalo.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bekuvele itholakala khona nje uzingenela egarajini uthela. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokho eyakhwelayo. Kodwa-ke la malanga kamabili amavili elilodwa kuyadlulileyo sinanzelela ukuthi isiswelakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde, usuhamba egarajini uthole ingekho besithi kabakwazi ukuthi izabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokuswelakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela kilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithole nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela, okokuqala kubangelwa ukuthi amafutha ena lawo kasatholakali, okwesibili lanxa etholakala mswane uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa aso zukho baphiwa nguhulumende efuel eshiphileyo baphiwe le mali. Sebethwala abantu-ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi-ke abemthova basweleke ibhizinesi. Bese sizukuza thina ukuthi kathi uhulumende lowo ngabe nguhulumende wabantu, bekumele ukuthi phela empower ancedise bona laba abavele bekhona kwi-system abamakhombi. Amakhombi asatholakali asahambe indawo eziningi ngoba kungela mafutha, kumbe amafutha bewathole dula. Bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekula mabhasi aphiwa-ke idizili echiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka, ngoba elokhu esithi isisindo se-bond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani ngaba kumqoka kakhulu, ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe sinohlupho lokuthi ifuweli yethu siwoda nge-US dollar lapho esiyithenga khona, and njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi izwe elingasika amafutha. So nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuza. So mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali, kodwa uhulumende kafuni kukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi-ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyo mali. Awungaza-ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali imali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota, uhulumende wayesithi yikho okuzaceda udubo lokusilela kwawo, kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuceda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.